ngoba kulama opinion amaningi ngendaba yaleyo khetho, kodwa mina bakhulume ngakweyami kwesami isigaba, ngoba i-experience yami ne-experience yabanye ingabe ihlukile kancane. Kodwa ngingalitshela ukuthi i-view yethu, mina ngangihamba ngiyiqembu ezimele lodwa as an independent candidate, and I learned ukuthi African politics, right, kumbe LA yethu i-politics lapha eZimbabwe ayikabi ready ukwemukela i-politics ngendlela eyiyo. Kuvotelwa amapathi, akukaqalisi ukuvotela umuntu nezinto akwanisa ukuzenza lokuthi angamela njani abantu.
Nxa usunesifundo sona leso, manje ubona njani elakusasa, kuyini osuza kwenza njengoba usibonile umumo wakhona ukuthi unjani kwezepolitics?
Ngingakwanisa ukuxwayisa abanye ukuthi kuhluka ukujoyina amathende amakhulu, ngoba size khona siyakwanisa ukumela abantu kuhle nokutshintsha izinto esifuna ukuzitshintsha, ngoba xa ungahamba ulama-policies kodwa ungenabhaji, hhayi kusasenzima kakhulu.
Okokuthi wena usukhangelela ukuthi likhona yini ithente ofuna ukungena kuyo?
Hhayi, ngeke ngikhulume khona lokho khathesi. Kuzaba nesikhathi esihle esi-right sokuthi sebesikhethi ukuthi isisikhathi engizatho kumbe ngikhomente ngaleyo ndawo.
Ungasela ukuthi umumo okhona nalo owakathesi elizweni ubona njani, ikakhulu sikhangelela ukubana ungomunye owawukhangelela ukuthi uzamela abantu, asithi ngawakhethwa, ukubona njani? Kuyini kahle kahle ozakade uzawukhangelana lakho?
Aluba ngakhethwa, aluba lakho kweneliseka ukukhulumela izinto uphakathi, ngoba xa siphandle lapha ngendlela izinto ezihamba ngayo, imithengo yezinto ezitolo iyakhuphuka, akula mafutha lawa, i-fuel ayikho, i-petrol ayikho, kulamalayini amade, impilo nje isinzima. Isinzima okokuthi abantu lapha eZimbabwe sesize sidinwa ngengqondo, ngoba sifike emaphethelweni kathesa kula misebenzi kodwa imithengo ilokhu siya phambili. Angisho ukuthi abakhethiweyo bayehluleka, abakhethiweyo labo engxenye izandla zabo zibotshiwe, ngoba kunzima ukutshintsha izinto nxa ummeli kumbe abameli bethu bengaqali bona ukubona ukuthi izinto lapha sokumele zitshintshwe ngaleyi ndlela, ukwenzela ukuthi abakhethiweyo bakwanise ukumela abantu babo kuhle.